tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungamile Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So i-report leyi iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalayo.
Ikomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana beMDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa, okuyinto ethi kumele iphenye ngamapolisa.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament kodwa kuSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6 kwabahlanu noma bayisithupha mbona bafikile Senate.
Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDC lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele ePhalamende. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumatshumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabazinkulungwane phose ezimbili abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu asebehlolwe umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,589. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile balitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 324,489 njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ithi uphenyo esilwenzile luveza sobala ukuthi ngempela iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa umeli weHarare West edalele ePhalamende unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri kanye loNetsai Maroba bathunjwa bahlukuluzwa kakubi ngendlela ehlisa isithunzi. Embikweni ewethu leizolo ntambama, iZimbabwe Human Rights Commission ichothoze amapolisa isithi kumele achiyane lokwephula amalungelo oluntu, njalo ithe kumele adingisise udaba lolu kabanzi ukuze kubotshwe labo abathumba abathathu laba. Ikomishini le ithe okwenzakala kumamombe labanye bakhe yikwephula amalungelo abo kanye lesisekelo sombuso. Yengeze yathi kwakungamelanga bahlukuluzwe lanxa bengabe bephula umthetho ngokutshengisela ngesikhathi iningi likhuthazwa ukuhlala ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ikomishini le ithe kumele idale lePhalamende liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe bethe bahlukuluzwa ngabezomvikela. Ithe njalo kumele uhulumende asayine umthetho wamazwe omhlaba onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-UN Convention Against Torture. Umbiko walikomishini uza ngesikhathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe esithi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lolu kabanzi. Uza njalo ngesikhathi ezinye iziphathamandla zikahulumende zisala ukuthi uMamombe labanye bakhe bathathwa ezandleni zamapholisa. Aye babophile bayatshaywa njalo badlwengulwa ngabantu ababehlomile. Bathi njalo badliswa ingcekeza yomuntu banathiswa lomchemo. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission lo sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana abekezela madumafuzwayo.
Yeah, I think i-report leyi sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Joanna Mamombe labanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report leyi iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Ngoba amapholisa donse siyalikhuluma kwawo abo Joana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo. So yona izabo iphakathi laphakathi yeza siphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa batshaya kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Amapholisa angaqinisa ukudingisisa kwawo sokulandela inkuthazo yali commission.
Okokuthi amapholisa adingisa sise athole okuningi ngendaba le kunzima ngoba already siyabona ukuthi amapholisa alesandla endabeni le ngoba abantu laba bathathwa ngamapholisa ku roadblock imota yabo itholakala emapholiseni. So amapholisa kwaso ukuthi bona bazi investigate futhi owethe sethi into enzima plus iminyaka yonke le eminingi yadlulayo okulabantu abadakthwayo abayenziwani indaba zangona ziphelela khona lapho ukuthini amapholisa aza investigate akaze kube le investigation eyaphumayo yathi ukuthi exactly hamba njalo kubo bonke uyele muva kunokubona bayana ulandela oTsamaro ulandela oGonyeti ulandela oMagombeyi usaza khona ngapha labo bonke abanye beminyaka neminyaka yadlulayo. I-issue yangikhona iphelele ukuthi amapholisa aza-investigator and ungathiwa amapholisa aza-investigator kugcina khona lapha ama-investigations angikhona abuyi. So angiboni sikuthi into ezancele zaphumelela le emapholiseni.
Uyavumelana yini lokumonyethwe lugwalo lolu olwethulwe yi-commission leyi ukuthi ngempela abathathu laba bahlukulwe njalo konke khonoko abakukhulumayo kungabe kuliqiniso njengoba sibona abanye besithi mhlawumbe yikuzenzisa nje.
Indaba le iqalise ekuqaliseni inzima ukuthi umuntu angayithatha ithini ngoba kuyindaba le politiki phakathi kulokudonselana kusiyale kusiyale but nge-report esiphumile le eZimbabwe Human Rights Commission mina ngiyavumelana layo. Indaba babayibeka icace exactly isisivulela amehlo sonke ukuthi kuthi omama laba yiyo kanye into eyenzakala kubo le. So and ayilasizathu iZimbabwe Human Rights Commission ukuthi ikhuluma amanga ngoba yi-commission enkulu ku-human rights eZimbabwe esiyithembile xa yona ingakhuluma amanga izabe sithi ilizwe lisanga. So ayilasizathu sokuthi itshele ilizwe amanga. Ngakho mina ngiyathemba ukuthi lokho abakubhalele yikho kanye okwenzakalayo kubo mama laba. Omama laba badlwengulwa baphathwa kubi kakhulu osokukhulu ukuthi kudingiswe ukuthi beqede ukuthathwa ngamapholisi. Amapholisa abasanga umuntu abathathayo ngubani wabasanga yiko sokumele kudingiswe but ukuthi badlengulwa bayenziwane zonke izinto ezilihlazo esilibonayo sesizibalala ku-Human Rights Commission report mina ngiyazivuma kasibili ngiyazithenga omama laba balimazwa kakhulu.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi iqembu lezanu PF likubone kungamanga lokho okwenzakeleyo. Iqiniso yikuthi kwenzakele bathunjiwe omama bayatshaywa baya kwenziwa zonke lezi zinto abazibalayo. IZANU PF ilandula yonke into, kiyo kungamanga ukuthi kwakuba legugurawundi, ukuthi kwakwafa abantu, kuyo kungamanga ukuthi izwe lidilikile, izinto ziyadula, umnotho kawusekho, kungamanga ukuthi imigwaqo igcwele amagodi, izikolo kazisebenzi kahle, izibhedlela zisebenzi kahle, kiyo kungamanga ukuthi siphakathi kosizi, siphakathi kwendlala njengelizwe, kungamanga konke lokho. So ke kakumangalisa ukuthi balandule layo nale ngokuba babusa ngokulandula yonke into esegcekeni. Okusegcekeni ukuthi bahlukunyeziwe, baphathwe kabo mama, yinto engamukelekanga emhlabeni yona leyo.
Amapolisa ubona eluphenya kuhle yini lolu daba kuphuma iqiniso njengokukhuthaza kwekomishinile?
Akulalutho oluzakwenziwa ngamapolisa, azadlala nje bodabode athi sesiqedile kasitholanga cala, akakula muntu olecala. Asikhangelelanga ukuthi amapolisa esesihlalelayo iminyaka engaka ngikhona engenza into entsha namhlanje. Yebo kambe iZimbabwe Human Rights Commission konke ethi kwenziwe kufanele kwenziwe ngokuba iconstitution yelizwe ithi lokho eyabe sithi kwenziwe kumele kwenziwe. Kodwa siyakwazi nje ukuthi amapolisa azabhodabhoda, abambe lokhana yekele, abambe lokhana yekele. Angithi yibo vele abasolelwa ukuthi benze kona lamanyala lawa ukulinyazwa kwabantu. Lanxa ngabe kungama-CIO kumbe kuyi-army, kuyabe kufanana. Akulanto abazayenza ukuthi bacwaningisise baphume lalokho okwenzakeleyo okuliqiniso. Bazadlala ngabantu nje. Kodwa ke hayi, iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukuthi ithi kabakuhlole lokho.
Ikomishini le ithi idale leparlamente kumele liphume lomthetho ozasungula ugatsha oluzaphatha izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela. Uthini ngalokho?
Emazweni wonke ahlonipha amalungelo abantu kuba logatsha oluyilo olwelusa laba abaphethe izikhali abalamandla okubopha amapolisa intelligence le army. Akulandlela yokuthi kuthiwe bona bazazelusa bathi beyiba batshaya abantu ubuye ekhalaza kibo. Uthi ungahlutshwa ngamapolisa ubuye eripota emapoliseni, uhlutshwe yi-army eripota ku-army, uhlutshwe ngama-CIO eripota kuma-CIO. Akulanto esebenzayo njengaleyo, ukudlala nje. Ngakho-ke ungakhangela e-South Africa komakhelwane lapha bale-IPD ekhangela ukuthi amapolisa asebenza kahle ngendlela efaneleyo, ukuthi nxa ngabule esikhalazo uyebika kiyo ibe yiye investigator amapolisa. Amapolisa lamasotsha lama-CIO angeke bazi investigate, kuyabe kuyikudlala lokho. Ngakho ke Human Rights Commission iqondile ukuthi kumele kwakhe ugatsha oluzimeleyo owabantu abazakhalaza khona lube yilo lwalusa ukusebenza kwalabo abaphethe izikhali, amapolisa, ama-CIO le-army.
Ithi njalo ikomishini le uhulumende kumele asayine umthetho we-United Nations onqabela ukuhlukuluzwa kwabantu owe-Convention Against Torture. Ubona kusenzeka lokho?
Angeke uhulumende weZimbabwe ayisayine i-convention against torture. Uphila ngetorture, udla ngetorture, uhleze esihlalweni ngetorture. Kudala kwakhulunywa ngale ndaba ukuthi ayisayine lokho, selokho yaba khona i-convention against torture ukuthi kangene uhulumende weZimbabwe avikele amalungelo abantu. Khona nguhulumende onjani ozacelwe ukuthi ayekele ukuthotha abantu abayizizalwane zelizwe lakhe? Into engaqondanga leyo. Kodwa nje iyakhuluma iZimbabwe Human Rights Commission iqondile ukusho kanjalo, kodwa kabasoze bakwenze ngokuba impilo yabo yonke baphila ngokuthotha abantu. Lanxa bengavuka bewusayinilele lowo mthetho, leyo convention against torture, angeke bayilandele njengoba vele bengalandeli iconstitution yeZimbabwe, bengalandeli imithetho yeZimbabwe. Vele nxa kungela rule of law elizweni, ungaze usayine imithetho yomhlaba, kuza vele futhi kube lawless kunjalo, wenze umathanda ungayilandeli leyo convention against torture.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, siqoxela ekobulawayo. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDC lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edale lephalamente. Lolu daba belumele luthethwe ngomvulo kodwa lwasuka lwadluliselwa phambili. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance amane ngumkhokheli we-MDC T uNkosazana Thokozani Khuphe kumaviki amabili edluleyo. EMDC Alliance yasola kakhulu lokhu isithi uMakhupe kalalo ilungelo lokuxotshisa amalunga ayo eParliamente. Yasinquma ukuthi sizakhalala ukwenza yonke imisebenzi elokwenza laleli dale. Lanxa amalunga eMDC Alliance amaningi engasayi eParliamente, izolo kuhambe ilunga elilodwa. Unkosikazi Winnie Kankuni kwathi kudalele Senate kwahamba abayisithupha abagoqela umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Morgan Komichi kanye lomnumzana Elias Mutsuri. Bona asebaxotshwa kweMDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Sibonile ngempela ukuthi abaningi abayanga eParliament, kodwa kuSenate bafikile nje, I think baba ngu-5 or baba ngu-6, ababahlanu noma abayisithupha, mbona bafikile eSenate. Kutsho ukuthi-ke i-National Council izohlala-ke ikwazi ukuthi responde kanjani. Angithi ibikhulumile nabo ukuthi hhayi wozani eParliament, malingazi eParliament sizolirikhola. Kutsho ukuthi sebevumile ukuthi hhayi abanandaba bangarikhola. So uzobona ukuthi i-National Council yathi ikhuluma yathi izobheka each case on its merit, case by case basis, ngoba ezithi basikwazi ukuthi okwenza bangafiki kuyini, abanye bangaba nama-reasons avalid. So sisalinde lokho nje, sizohlala sizifollow up sizwe ukuthi inkinga ingabe ibe kuphi.
Kodwa sizwa kuthiwa umthethwandaba uthe wona udaba lolu olokurikholwa kwamalunga edale leParliamente kalumiswe kusahluzwa indaba le isikhalazo esalethwa emthethwandaba ngabe bandla labo uChamisa.
Isinqumo sokuthi sisima kwamarecords sithethwe yithi, ngoba sithe hayi siyakwazi sizoyiwina le ndaba ecourt sizoma ngakho lokho, ngoba asikho vindictive abanye ngesilungu. Asikho ukuthi sithi sifuna ukuzwisa abantu ubuhlungu ngokubazisa, hayi sizoncengisana nabo sibabonise ukuthi kuqakatheke kanganani ukuthi basebenzisane nomhlangano wabo.
Khona kuliqiniso na ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uyakhulumisana lomnumzana Chamisa bendawonye lomnumzana Monzora?
Angazi, kodwa ngabe ngikubhekela ukuthi kuyenzeke lokho, ngoba anti uyazi ukuthi umama uKhuphe ngu-acting president, ubaba uChamisa u-national executive member. Kudala sisebenza naye ubaba uChamisa, so kungabe kungamangazi ukuthi sixoxisane naye. Kabe kuyinto enhle kakhulu.
Bona amalunga edalele eParliamente akucele labo Chamisa, akhona yini akhulumisana lani?
Yebo, kodwa phela angithi yabona isonto engisingayikhuluma emsakazweni, ngoba kuyaso kufana nokunegotiate nge-megaphone. Ye, bakhona bakhulumisana nathi ukuthi ha, hayi siyayibona ukuthi indaba le yahamba kabi, kwakungamelanga ukuthi kwenzeke ngendlela okwenzeka ngakhona. Manje singayilungisa kanjani, ngoba selilonke nje sizama ukuthi sibone ukuthi umhlangano singawuhlanganisa kanjani. Ngokuthi phela umhlangano wena lo ungaze uwunake manje masihlukene sinje eParliament. Even yena uChamisa uma ungaya before the judgment wayengelayo i-130, yayicitha ibe i-130, angithi yabona. So manje akukho nto ongayenza, akukho mthetho ongawutshintsha, akukho mthetho ongawufaka, libancane ngabo. So indaba yokwehlukana ayisizi le nto le, kube lokho yenzeke ngesilunga abakubiza bethi fragmentation, akusizi konke lo. Uqakathekile ukuthi ma singamaqembu aphikisayo sizame ukuthi sihlangane sibhekane negovernment ebusayo, sibone ukuthi singayithathela kanjani ukuthi sifake ama-programs ethu azokwenza ukuthi umphakathi uqhubeke uhleli kahle, ube nenhlalakahle yemibabo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulamapholisa ayisikhombisa abotshiweyo eGweru esetheswa icala lokudinga ukufumbathiswa ngabantu ababe bebotshelwe ukwephula imithetho ephathelane lokuvalwa kwelizwe, abagoqela abamabhawa kanye labezitolo. Amapholisa la amiswe emthethwandaba izolo njalo akhululwe ngemali yesibambi. So Inkundla yezimlife.com yona ithi inhlanganiso emela ababalisi ezimta isisoleka kakhulu imizamo kahulumende yokuvula izikolo. Isithi inyathelo leli lilakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Studio 7, uThulani Ndlovu lapha eGoli. Abengicela ukubuzwa abathi khona uMakhuphe usihloma kuzano. Mina kwelami side bengakaboni ngaleyo ndlela. Angazi noma mhlambe mina ngilahlekileyo. Usihloma kanjani kuzano? Bathini ngonkomo owasihloma kuzano ilanga libalele? Ngoba unkomo ngendlela embona ngayo kwakuyizaphu. Unkomo kwakuyizaphu wasisa kuzano, saba yizani from kunkomo. So uMakhuphe ukuthi usihloma kuzano, usihloma ngayiphi indlela? Mhlawumbe bengakhe bathi ukungichazela ngokuthi uMakhuphe mbona nje kuyi-MDCT, but bengakezwa ukuthi usihloma kanjani kuzano. Kodwa ngikubona sengathi abantu bayithatha ngokuthi uMakhuphe usihloma kuzano, usihloma kuzano njani? Ngoba ayi, mina angazi kumbeni ime ngirong.
Ngikhuluma nje indi ay ngapha emaphandleni asilawo imsakazo ama radio lama television ukuba silalele. Mina ngingobhala uform 4 asikwazi ukuthi sizabhala njani. Besicela uhulumende sibone li plan isifile ethatha amanyathelo anzima ukuba sibone li plan sizabhala njani, ngoba nje ngi uform 4 nginje asikwazi ukuthi sizabhala ndabo grade 7 apha khona la sila ma radio noma ekhona ama radio ama data okuthenga okubhala ku WhatsApp sasingelayo ama imali, ngoba i data lavi visa 10 pond lale 10 pond zawusingelayo. Ngise plan to mina ngobhala uform 4 ngithatha isikhe. Besicela uhulumende side lamanyathelo.
Ini baphathi inhlelo beStudio 7 ngijola abalaleli liyabingelelwa ngoNcube. Into ebengizama ukuthi ngiyikhangele lami ngenza i-analysis yami ngedwa lapha ikuthi ungathi uyakhangela le into yama-adaptions. Akuso into yayizolo, akuso into yevike ephelele. Into leyo ungayikhangela from 1980. We lost ama-parents, we lost abangane, we lost so many people. Behamba the same way yona lo kuhamba ngayo uDzamara la yena ale same way ade uhambe ngayo amantombazana le. Uma uminister lo esithi labantu bathanda laba bantu benza izinto ngoba befuna uku-attracta amazwe angaphe cheya kambe uchoti bonke la abantu abanyamalala ngesikhathi segugura hunde babe kuthanda yini kumbe bazinyamalalisa labe befuna ku-attract i-attention yabo America amabodies abantu wonke la kubobhalakho emgodini kambe labo uchoti baziwisele emgodini befuna ku-attract nje kumbe befuna ukungcolisa elizwe laseZimbabwe kuyini kambe na sikhangele ubaba uNkala uNkala amazwi abamzala bemthatha amazwi akhulumayo wathi macomrade kathi sokuthela macomrade ukubangwane yini macomrade kambe uchoti laye wayezithatha uNkala laye wayefuna ukuthi azidisaphise kusuka lapho ababanjwayo kumbe abadotshwayo ngobani kodwa ibabaginya uNkala le into abake beyinanzelele ngeliso elikhulu le le into yokuthi bahlale befuna ukucatha ngomuno one day is one day iqiniso lizavela sikhangele even lo mnumzana yenalo umuntu odi wakhona lo emalangeni okwe wathi impilo yakhe isengozini ubesithi impilo yakhe isengozini kubani ethi ucele ukukhulekelwa kathesi namhlanje sokuadapta amantombazana laba sokuthiwa ngabantu abathanda izinto zokudlala ngabantu abathanda ukulingisa ngabalingisi kambe ukhona umuntu ongazilingisa ngokuthi azithatha egangeni ayehluzulwa enze sonke lesi sihluke esikhona na sengisitsho yena nopresident okhona uphume ngomngcele wasemozambique waphuma lapha sokuyiphansi phezulu ethi impilo yakhe isengozini ubalekela ama-state agent security so kahle kahle kathi lapha igame bani ledlalwa la the same minister uthi yena wes impilo yakho isengozini ngicela ukukhulekela the same president wayekhona nguye waphuma eli-border jumper ebaleka esebalekela wona ama-state agent security shuwa kodwa kwenzakalani kuh kuhamba njani. Sicela impendulo sibekwazi ukuthi kanti okudla abantu vele kuyini. Salahlekelwa izihlobo from ama 1980s kambe labo ngaba befuna uku-attracta yini amazwe ase-Europe ukuthi bangcolisile izwe laseZimbabwe yini. Ngitshele imizimba yonke le egcwele emgodini. Kambe ngabantu yini bonke laba babengosomahlaya befuna ukulingisa nje ukuthi bagcwonele izwe leZimbabwe na. Ngicela impendulo kini. La kuye yena lo minister entweni zonke lezi engizibuzayo. Ngiyabonga.
Studio 7 ukukhuluma lo mathema lokhulisana mathema nsehaburoni lapha endaweni okuthiwa kusephupho. Hayi, lockdown isithwale senzima lapha, indlala isisibulele okunye okumangalisayo. Ngapha ebusana baholisa ukudla, abantu balapha banika ukudla, thina ama-foreigners sinika ukudla. Njalo sile problem enkulu lapha, amaphilisi siwathola nzima, abanye besithembele besithunyezele emabhasini. So amabhuku asilawo lapha ukuthi sikwanise ukuthi sithathe ezibhedlela. So kunzima, basinika wona la e-1 week, 2 weeks, asithwele nzima. Emsebenzi sesiphelelwe imisebenzi, thina abanye siyasisebenza singabantu abayenza i-contacting. Kuvalekile, kumnyama phambili, asazi ukuthi senzi. Anyabonga bo-Studio 7 basakazi abahle abasilethela izindaba ezinhle ezimnandi. Libe losuku oluhle.
Bogebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi izikolo zakulelo lizwe ebezivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus zizaqala ukuvulwa ngenyanga ezayo mhlaka 1. Kodwa uthi o-grade 7 labo-grade 12 yibo abazavula kuqala. Ababalisi kumele babe sebebuyelile ezikolo mhlaka 25 kulinyanga. Iziphathamandla zakwele Egypt zona zithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamachumi amabili ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufunyanwe abantu abaningi kangaka kwele Egypt ngelanga elilodwa belo mkhuhlane lo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus selikhuphukile laya ku-93,500. Asebebanjwe yilo mkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abaphezu kwenkulungwane elamakhulu amahlanu 1500. Hala kithi lelo ugolide ehlabela kamnandi lapho ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukuziphetha keze kuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe ithi ngempela abesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela unkosazana Joanna Mamombe bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. ngokunjalo likhomishini ithi amapolisa kumele aphenye lolu daba kubotshwe labo abenza lokhu. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuthi ibandla le-MDCT lilelungelo na lokuxotshisa amalunga e-MDC Alliance edalele ePhalamende. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lilokhu likumatshumi amane lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.